Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuLwezi 2021 ngoDisemba. Endabeni zethu lamhlanje, bakhala ngokuvalwa komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe sezithengisa eZimbabwe. Ngesikhathi selehlile inani lababanjwa igciwane le-COVID-19.
Amabhodara akakhulu, lokho kuyenza ukuthi sifune sesiphathisa impahla kumamalayini.
Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele-South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa.
Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela owenzakalayo ePolokwane.
Namhla lusuku owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe watshiya umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo nedala lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni.
I, Robert W. Mugabe, in terms of Section 96, Subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengitshiya umsebenzi. Kulabadabuka kwele South Sudan abalitshumi lane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolijini le-NUST. Sizalethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abathenga bethengisa impahla kwamanye amazwe bafisa ukuba imingcele ivulwe njengoba kukhanya lisehla inani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi ukuvulwa kwemingcele kungamemethekisa igciwane le-COVID-19 elizweni kwele-South Africa labanye amazwe aduzanile leZimbabwe. Umavisigama usethulela lolu daba.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke oveza isimo elizweni ngomkhuhlane we-COVID-19, abezempilakahle baveze ukuba kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 abatholakale belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kwelanga izolo, njalo akekho olahlekelwe ngumphefumulo. Abalichumi balabo bantu abatholakale belegciwane leli ngabantwana besikolo abafunda eMashingo lakoBulawayo. Kungalesi sizathoke abanye abantu eZimbabwe besithi kasikho isizathu sokuba kuvalwe imingcele ukungena lokuphuma uZulu, ikakhulu abathenga bethengisa impahla kwele South Africa, eBotswana namanye amazwe. Omunye wabahlutshwayo ukuvalwa komngcele welizwe ngunkosikazi Soneni Mlalazi ophila ngokuthengisa impahla.
Usuphe silalo nxa sisiyathenga impahla ngaphandle njengabantu abasebenzayo, yilolu ukuthi amabhodara akakhulu, lokho kuyenza ukuthi sifune sesiphathisa impahla kumamalayisha, ngoba thina kasisavunyelwa ukuhamba ukuthi singene, kodwa umalayisha bavunyelwa kodwa kungekho mthethweni.
Unkosikazi Nomalanga Khumalo wakoBulawayo uthi imingcele kumele ivulwe sonke isikhathi, hatshi kule khefu.
Mina ngibona ungcono angavuli amabhodi, especially ngama-holiday yikho kumele avale khona. But okwesinye isikhathi lesi hayi akukho right, ngoba isimo se-COVID laso siyehlile. Kuyakumele acabangele abantu avule amabhodi, then ngesikhathi esiphithiphithi abantu uma bephithizela laphana kube yisweni isikhathi abavala ngaso.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi okwamanje kungeke kwakhulunywa kakhulu ngodaba lokuvulwa kwemingcele ngoba uhulumende efuna ukulondoloza impilo kaZulu. Uthi liyamemetheka igciwane le-COVID-19, ngakho-ke kuvalwe imingcele ukwenzela ukuba ungamemetheki ngamandla umkhuhlane lo. UDokotela Mangwiro uthi besaba ukuba kungaqhamuka ihlandla lesine lomkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa ngesilungu yi-fourth wave.
We had the first and second waves. People thought it was gone, but it was.
Baba le gagasi lakuqala lelesibili. Abantu bacabanga ukuthi usuhambile umkhuhlane, kodwa uyaphinda uphenduke njalo. Khathesi sesisazi ukwenza kwawo. Igagasi lingavele liqale kwenye indawo, lilakho ukusabalala lisiya kwamanye amazwe. Yikho nje kuthiwa lubhubhane. Sesilindele ukuthi elizayo libuya nini, ngoba lizobuya. Njalo njengohulumende kumele sihlale singabalungiseleleyo isikhathi sonke, sikhuthaza njalo labantu ukuba behlatshwe injekiseni lokuzivikela.
EleZimbabwe lavala imingcele lisesaba ukuba lizamemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abezempilakahle babika ukuba umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,699 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Abajabuka eZimbabwe abahlala esabelweni seLimpopo sebedlela evalweni kulandela ukubotshwa komunye wabo uPrince Themba Willard Dube, ocetshengelwa ukuba wabulala abesifazane abambalwa ebathembisa ukubadingela umsebenzi. Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathi besaba ukuba balakho ukuhlaselwa izizalwane zakho leSouth Africa kulandela ihlazo okuthiwa lenziwe nguDube ongelamaphepha aqondileyo okuhlala elizweni leli. Kubikwa ukuba kulezi zizalwane zakho leSouth Africa ezithi kumele kuphindiselwe ukubulawa kwabesifazana laba okuthiwa izidumbu zabo zaphoselwa egangeni nguDube. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esigabeni sePolokwane.
Sike sathola umbiko ngolwesihlanu ukuthi kukhona ukwethusela okwenzakalayo ePolokwane ngemva kokuthi ujaha wakoDube lo abotshwe ebotshelwe ukubulala amakhosikazi ayisikhombisa. Sithe sihlolisisa izolo sibuza abahlala khona esishiyeko ngoba umuntu obesitshelile esithumelele lo message WhatsApp ehlale sijeko uwatsho ukuthi hayi kungani kuthule sikhuluma laye ngole ngomgqibelo. Okwenze saphinda sakhuluma laye ukuthi bese sibona sekulempikitsha ethunyelwa kuma social media kanye lama video kuthiwa kwenzakala ePolokwane. Omunye laye ubehambe buza lamapholisa ngoba labe sesimthumele lo mpikitsha ukuthi kanti kuhamba njani ngoba nanku kuthiwa sekuvaliwe. Laye futhi wadawu sebuzile lemapholiseni kakuzange kube lento enjalo. Yikho ke siyacela ukuthi abantu bakithi bengathumeli izinto ezingasoqiniso ngoba zisuke zisethusa kakhulu. Yeswe sesicaba ukuthi sokulomonakalo omkhulu kwesinye isikhathi kungelaludo.
Unumzana Ngabuto Mabhena ukhokhela inhlanganiso eye Zimbabwe Community in South Africa. Abantu abaningi eZimbabwe bathi akukhanyi kahle ukuba sokule nguquko eZimbabwe kulandela ukusuka kwaye ngumongameli uMoyi Robert Mugabe esikhundleni mhlaka 21 Lwezi ngomnyaka ka-2017. Lolu suku uMugabe atshela idale lephalamende ukuba usetshiya umsebenzi ngokufisa kwakhe hatshi ukubanjwa ngamandla. Wayesikhonjolozelwe libutho njalo idale lephalamende lalifuna umsusa esikhundleni lisebenzisa isisekelo sombuso welizwe. Incwadi iyalotshwa nguMugabe iyokuthiya umsebenzi yabalwa ngumnumzana Jacob Mdenda usomlomo wedale lephalamende.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Mina uRobert Gabriel Mugabe sengitshiya umsebenzi. Ngisebenzisa ke ukhonoku okukubumethwe isisekelo sombuso welizwe ukuba ngisuke esikhundleni.
My decision to resign is voluntary on my part.
Ngizitshele ngokufisa kwami hathi ukuthi ngibanjwe ngamandla.
And arises from my concern for the welfare of the people of Zimbabwe and my desire to ensure a smooth, peaceful a non-violent transfer of power.
Kodwa ngokuya kwesikhathi uMgabe wathi wabanjwa ngamandla ukuba asuke esikhundleni. Wehlula ukuba aviselwe esikhundleni kulandela ukungenela kwenhlanganiso ye-African Union. Omunye wabancedisa kudalela ephalamende ukuba kususwe uMgabe esikhundleni nguMnumzana Joseph Juma, wayemele ngaleso sikhathi iphelandaba Mpophoma.
I-MDC yazama kaningi ephalamende ubana impeach ubaba uMgabe, kodwa thina ngoba sasiyi-majority sasikwala lokho ngesikhathi sonaleso. Kodwa laphana wafika isikhathi sokubana sonke savumelana ukuthi hayi, indlela esikhokhela ngayo ubaba uMgabe akuseyiyo indlela esikhangeleleyo nathi singamalunga ezanupf, akusasijabulisi. Lokhu kwakusuka ekutheni umbuso wawusubanjwe ngunkosikazi wakhe umama uGrace Mgabe, nguye owayesenza izinto zonke, nguye owayesedirector konke okwakungasahambelani lathi.
UJuma uphinde wathi
sihlezi eSheraton sesifuna ukumuva i-motion yokuimpeacha ubaba uMgabe. Yikho lapho kwafika khona incwadi ibuya lo minister we-justice ngaleso sikhathi ubaba uBonyongwe, wayeqhubela uspeaker wepharlamenti ubaba uJacob Mdenda, yabalwa ngemva kwakhona. Yikho lapho owasuka khona ubaba uMgabe esikhundleni ngaleso sikhathi. So sasikhona sikukhangele, kodwa sasingasasuthiseki ngendlela eyayisenziwa ngayo ngubaba uMgabe nonkosikazi wakhe uGrace Mgabe.
Abaphilisayo bathi akula lutho olwaguqulwa yikusuka kukaMgabe esikhundleni. UMnumzana Nkonzi Moyo okhokhela ibandla leNtwazi Republic Party uthi ibutho yilo elasusa uMgabe ngenkani esikhundleni, ngakho-ke akula nguquko esiyenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa wangeniswa esikhundleni sikamongameli ngoDlame.
Singasikhangele thina akula ma-chances okuthi kungaba lotshintsho, ngoba vele ukukhipha uMgabe ufaka uMnangagwa kungenizano embusweni kwakusicacela nje ukuthi akula nto abayilungisayo ngaphandle kokuthi bazilungisela okwabo okulokwenza kwabo. Kusadana nje sibona i-opposition yamabandla njengabo-MDC lamanye amabandla bephatheka labo kulolu bhikitsho besithi kukhitshwa uMgabe kodwa bengananzela ukuthi iZANU-PF izasala isembusweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edwin Ndlovu okubandlale MDC Alliance.
Sakhumbula ukuthi uMgabe ekhitshwa isinkwa sasiyi 90 cents US dollar. Kathesi-ke isinkwa sesidura kumahalisayo sesingu-150 Zimbabwean dollar. Siyananzelela njalo ukuthi i-corruption abantu bafuna ukuyiqeda ikakhulu-ke kusigaba esiphezulu sakhe uhulumende. Sibona ke lokho bekutshwa besekela. Sinanzelela njalo lokuthi ke ilizwe ke ngaleso sikhathi kwakungcono, economy singathi yayivulekile, kodwa kathesi sibona isicentralized emntwini oyedwa kumbe ikhabhala ethile.
UNdlovu uphinde wathi waphuma uMgabe wangena abanye abafana laye.
Sikubone konke nje kuningi kusenzakala abantu lokho bekutshwa lakathesi. Kuyananzeleleka ukuthi lo mongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa angayihamba isithu emakhaya kuba lokutshaywa convoyi zakhe ziphanjulwe, ukutsho kuvalwe imigwaqo, wenziwe lokhu lalokhu yana, okutshengisela ukuthi ilungelo loluntu kalitshintshanga. Singathi-ke kube wesi-ke kulalokho okwakikho khona isikhathi sikaMgabe. Yikho-ke sisithi thina hayi ngamafitshane ibutho lalifuna ukuthi lizongena lalo embusweni labangane babo, kube isikhathi sokuthi bagabhule, hatshi ukuthi kukhona ukuthile okuhle ababefuna ukuzokulungisa kumbe ukwenzela uZulu weZimbabwe.
Kulokhu futhelana eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbilaza ntabanye. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe, lisibe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana labanye amazwe ukuthi eleRussia akumelanga lingenele kokwenzakala kwele Mali. Ele Mali kubikwa ukuba lilama licatha amaningi akumhlubulo wezwekazi leSahel. UBlinken ugqibe uhambo lwakhe kuzokazi le-Afrika namuhla. I-Associated Press ibika ukuba ibutho elahluduna umbuso kweleSudan selivumelane loZulu ukuba kumiselwe esikhundleni u-Abdallah Hamdok. ukuba ukuba imuntu livumelane nenkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ukuba kukhululwe njalo bonke ababotshwa ngesikhathi imuntu lisuthuna intambo zombuso. Iphephandaba elisekelwa ngukhulumende wakwele China seliveze kumabonakude odlala umdlalo wetennis uPeng Shui webukele umdlalo wetennis wabantwana kwele China. Lokhu kulandela ukukhala kwabantu emhlabeni wonke jikelele ngesimo sikaPeng Shui okuthiwa wadlongulwa ngomunye oyisiphathamandla sebandla elibusayo. Kulesikhathi eside kungaziwa ukuba wayangaphi uPeng Shui. Lokhu kubikwa umsakazo weVoice of America. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma lendula enkulu phela umnqondo obazimagonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Ye baba Magonya, siyakwamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngiyabonga Mnumzana Dube. Ngibingelele abalaleli.
Yes, sibonile lapha udaba oluhluphayo silolusinda kakhulu Magonya khona ngale Nyama Ndlovu okulo baba obulele umkakhe. So ke kudala kuvela kukhona yini lokhu kumbe siyakuqala nje.
Uyabona Mthembu khona ukuthi umuntu abulale wangwakhe. Akusinto ukuthi singathi thina siyayiqabuka lamhlanje or you know iminyaka wena ledluleyo. Yinto ebikhona lezolo loba nje bekunga bahanga njengoba nje sikubona kulezi nsuku. So ke kulusizi kwabakondlovu njalo silusizi kakhulu ngokulahlekelwa umphefumulo komntanabo unina wezingane zisile zingasela mama kanti ke labanye abasele bengasela sihlobo. Yinto embi okungamelanga ukuthi njengamahlabezulu njengesizwe sohlanga siyamukele. Akumelanga sibili ukuthi izinto ezinje lanxa zisibakhona nje gqa akusinto kumele ukuthi siyamukele. Kumele ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi izehlakalo ezingafana lale lalesi sihlakalo esehlakale esehlele abakondlovu kube izinto ukuthi eqinisweni ziyagwemeka sibone ukuthi azibi khona mpela.
Kwenziwa yini baba Magonya ukuthi abesilisa bakwenze khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi omama bebekwazi njalo bazi ukuthi umuntu ongubaba mdabuko wakhe uvele ubunjwe waba ngumuntu olesikhwele. Isitho somuntu ongubaba silobukhwele obunye obumangalisayo. Kungeze ukuthi mhlawumbe omama kabakwazi kodwa yazini ukuthi umuntu ongubaba maye kuthethe ungunkosikazi wakhe indandatho yakhe nxa sikhuluma ngendandatho iningi labo mama ngiyakwazi selicabangela iringi. Ubaba uma ekuthatha mama ekuletha ekhaya inkombiso yendandatho akusimunwe yindandatho yakho wena mama ubumama bakho wena ngwakho yikho lapha ubaba abhejela khona yikho lapha umuntu ongubaba aziphenya khona ngawe ukuthi bangakwazi abantu bekwazi igama lakho bekwazi imvelaphi yakho kodwa indandatho yakho yaziwa ngubaba. Uma indandatho yakho isidlaliswa la nguzivani nyana hayi umuntu ongubaba kuyamlimaza kakhulu enhliziyweni kuyana akusinto okufuza ukuthi nxa usuzimisele ukuthi wakhe ube lomuzi ukuthi ube kulokhu uloyisa kumbe ube kulokhu kuyinto ongayenza mboyenzayo. Uma usuzimisele ukuthi ususiya kwakhumuzi zitshele ukuthi indandatho yakho ngiyalo baba lize liye kuhlukaniswa ikufa ngoba isitho somuntu ongubaba silobukhwele kakhulu.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiquka le ndlela enkulu umnqondo obazimagonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Nginethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Wona ivalela isemoyeni ngenjabulo umthombo osithembayo ogibs club esilayo. Sinesizwe ezokholo lwesikristu silomtungameni ngomo.
Siyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi omanomhlaba siyabingelelana sikhumbuzana ilizwi lenkosi elisinika ithemba lanxa sisebunzimele kumele lisinike ithemba lisiphilise siseselapha emhlabeni singakidluli kulomhlaba siyaliswela sithi nxa sesikhuphukela kwelizayo ilizwe siphile lalo lapha emhlabeni. Namhlanje ke sizahlangana lelizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi lanye sibale kusukela kuverse 27 size siye kuma ku-29 lapho olamazwi athi wona ngalezo zinsuku kwehlela e-Antiochia abaprofethi bevela eJerusalema kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke yaba khona emihleni kaClaudio 29 abafundi basebezimisela ukuba yiloo nalowo kube athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Leli lizwi nxa silibala lisifundisa okuningi kakhulu empilweni yebandla lakumalungu ebandla okuyikuthi le muntwini wonke nje ophilayo emhlabeni. Kuthiwa abaprofethi omunye wathi uthi kuza kuba le ndlala enzima yaba khona ke leyo ndlala basebehlala phansi ke abafundi ukuthi benzeni njengoba ilizwi lithile ukuthi nansi indlala. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ngithanda ukuthi ngithi mina leli ilizwi lisibonisa okumele kwenziwe nxa abanye abantu besebunzimele. Abafundi kabazange bathi bathumele mhlawumbe imithandazo ukuthi khona ngapha eJudiya njengoba indlala inje nasi imithandazo yethu liza kudlala isuthu. Basukumela phezulu benza lokho okwakumele bakwenze. Into ebuhlungu yikuthi kulezi nsuku emabandleni lalabo abazibiza amagama atshiyeneyo bangaba ngabaprofethi bangaba yini igama abangazinika lona sebezifunela bona izinto ezisiza bona bodwa bafuna ukubana konke okukhona nxa kule ndlala bona badle basuthi abazalwane babulawe yindlala. Abanye baze bazondele labantu abakhonzayo abanganikeliyo baze batsho ngemilomo yabo ukubana nxa unganikelanga uzaqalekisa. Yena lowo muntu otshelwa lokho ngumuntu ozibulawelwa yindlala kuyala lutho ngoba ibala elithi indlala litsho izinto eziningi nxa silibona lapha embhalweni. Lingatsho indlala yokudla, indlala yamanzi, indlala yokuhlupheka. Ingabe yini into ehlupheka umuntu ingafaniswa lendlala? Abaprofeti basendulo bakubona bakunanzelela bakubambisisa khona lokho ukuthi nxa abantu besebunzimeni wena mprofeti, wena mfundisi, wena mshumayeli, wena gosa akume ukuzidingela okwakho ukhumbule labo abanye abantu. Kumele abafundisi lebandla labaphathi labo bonke ngezigaba zezikhundla abalazo nxa kulobunzima bahlanganisa amakhanda badingile abantu bakaNkulunkulu into eziza kubaphikisa. Indaba yokuthi thina kumbe laba abakhokhela amabandla yibo kumele basuthe abanye bebulawa indlala ayisilo lizwi lenkosi lelo. Ilizwi lenkosi lithi nxa indlala yayisizwakele kuthiwa yiloo nalowo wazama imizamo yakhe ukubana athumele kulabo abaseJudiya. Senzani ngabahluphekayo? Asikhulekeni. Babathixo khupha umoya wobugovu phakathi kwalabo abasiphetheyo ngisho lasemabandleni bakwazi ukubana nxa kukhona okuhluphayo badinga usizo lwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami lenkomo.
Siyabonga kakhulu untungami lenkomo. Uhlelo lwabatsha sihlolisisa okubhekane lezizalwane zakho leSouth Sudan. Izifundi ezilitshumi lane 14 ezidabuka kwele South Sudan zithi zezehluleka ukubuyela ekhaya ngenxa yokuswela imali yokugada indizamtshina. Umakhoyi Mekhatshani omele izifundilezi ezibhutshe imfundo yaphezulu yekolitshini le-National University of Science and Technology kobulawayo ngolwesihlanu uthi sebezame ngamandla wonke ukudinga imali yokugada indizamtshina kurhulumente kodwa kuyehlula. Sesicela umongameli Salva Kiir ukuba angenele ukuze babuyele ekhaya ukuyasebenzela uZulu. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesiphathi amandla sikahulumende wakwele-South Sudan esisebenza esigodlweni selizwe leli eHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. UChani utshele uEzra Chisaspanda weStudio 7 ukuba bazigcina bengena ngenkani esigodlweni selizwe leli eHarare ukwenzela ukuba banikwe imali yokuthenga amatikiti okugada indizamtshina. Akwaziwa ukuba amatikiti la yimalini.
I'm using this avenue to help the president of South Sudanese students in Zimbabwe to ask the government of South Sudan to provide our ticket as soon as possible. We don't want to exceed next week, year, when we are already done with the school. We have a lot of things that we can provide to the country. The country does not have water supply. And here I am with the skill where I can able to provide. I was working with Buluai City Council. And what I was, the services that I was given, they are already operational. So it is wiser for the government of South Sudan to give us this avenue so that we come home quickly and then we settle and then we strategize how we can deliver safety.
Ukhulumende wethu bekumele ukuthi asinike amatikiti okugada indizamtshina kodwa asikawatholi. Sathola itikiti lokuthi sibuye ngapha kodwa lokubuyela kwele Sudan asikalitholi. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba isikolo sesivaliwe. Akunamanzi khonapha njalo silakudla. Njalo sila umlilo kagetsi. Sizaphila njani nxa kunje?
Spread one line now. The school is going to be closed. There will be no water supply on campus. No electricity. How can you survive? And then there will be no one. Moreover, we used to have water here, but now there is no water. We will be living in the bush alone. And it is not good for our health. For our health. We are urging the government of South Sudan to provide our ticket as soon as possible to occupy the embassy as we have been doing because we are compelled by the situation and even at the embassy it's not also convenient for us. We are asking our president, President Salva Kiir Mayardit, is the one who provided us with this scholarship and he still has the powers to take us back home. It is not good for someone who has graduated to remain in the same place.
Sicela ukuthi umongameli Salva Kiir asincede ngodaba lolu ngoba nguye phela owasinika ama scholarship lawa. Njalo uyenelisa phela ulamandla ukuthi akulungise konke lokhu. Lokhu akulunganga sibili ngoba nxa ukuthi ungaqeda izifundo kumele phela ubuyele ekhaya.
We have been suffering here. They have not been consistent in sending money. And sometimes we become a victim.
Umakhoyi Mekhatshani utabuka kwele South Sudan. Ubexoxa lo Ezra Chisaspanda esekolitshini le-National University of Science and Technology kobulawayo. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bakhala ngokuvalwa komngcele abathenga impahla kwamanye amazwe bezithengisa eZimbabwe ngesikhathi selehlile inani lababanjwa ligciwane le-COVID-19. Sebengena evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala eLimpopo kwele-South Africa kulandela ukubotshwa komunye wabo okuthiwa ubulele abesifazana abambalwa. Namhla lusuku owayengumongameli uMoyo Robert Mugabe watshiya khona umsebenzi esekhonjolozelwe libutho njalo lejale lephalamende selifuna ukuba asuswe esikhundleni. Kulabadabuka kwele-South Sudan abalitshumilane 14 abehluleka ukubuyela ekhaya kulandela ukugqiba kwabo izifundo ekolitshini le-NASP. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gift.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.